Yebo, kunjalo. Siyananzelela amacala kaDonald Trump ayanda sibi. Angazi ukuthi mhlawumbe likhona eyilo elizamkhipha ku-presidential race. Kodwa yes, kuyakhanya ukuthi lokhe le-support khona kuma-Republican ngendlela yokuthi abantu bakhona vele bona bafuna ukwenza intando yabo. Khanya lokhe bemsupporta sibili uDonald Trump. Kodwa siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzaba lecala elilodwa elizamkhipha ku-race. Kuma-Republican kwenzeka ukuthi kutholakale umuntu olengqondo, umuntu ozafuna ukuthi ilizwe le-America liqhubeke lidlelana namanye amazwe lihlonipheka. Kodwa yebo, kukhanya ngani amacala amaningi engakwazi ukuthi yiliphi elizamenza ukuthi engavunyelwa ukuthi akhompithe ukuba yi-candidate yama-Republican.
Kodwa nxa sikhangele ucwaningo oluphumayo luveza ukubana uTrump enganqoba umongameli Joe Biden nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Ukubona njani wena khonoko?
Yebo, khona kunjalo. Kulama-polls laphumayo lapha lalaphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye la awathi hayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ngingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi i-incumbent iqhubeke. So umbono wami, ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abale ngqondo, ama-voters ale ngqondo, outside of the Republican Party, bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami, hayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angaso ma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendwe. I think amapholu aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi bahambe bevota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hayi, amapholu engatsha kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo, ngokugogeka ayikho, ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo emfayo.